Sibone ontanga besukuma la ngabe bekhatshwa ngabanye abantu abadala ngoba phela abantwana kabahambi bebodwa bahamba belabantu abadala. Silo kukhangelela nokuthemba njalo ukuthi inkosi enje ingaqhubeka isiya phambili isenzakala kungabi nje ukuthi kuyenziwa ngaleli langa kuphela but sesikhuthaza thina njengabantu abezenkolo yabafundisi sikhangelela ukuthi ke kube into eqhubekayo njengomsebenzi esiwenza thina ezinkonzweni ukuthi ontanga kabashane lezidakamizwa. Njalo ke sibone futhi ontanga benikwa izindawo zokuthi bekwanise ukulima. Kuthi ukuthi ngase bethole into yokwenza. Ngiyazi asibo bonke abazafuna ukulima, abanye bazafuna ukwenza eminye imisebenzi yezandla ehlukeneyo. Kuyenza ukuthi umuntu ebe nesikhathi sokukonsentrate entweni into zemasimo, ebe ngumuntu okwanisa ukubaza. Ngezinye izinto esizikhangelayo ukuthi at least nxa kuya kuba lama vocational training center abakhona ukuthi abatsha bekwanisa ukwenza eminye imisebenzi yezandla lapho abakwanisa ukuthi bezisebenzele khona. Kodwa siyabonga kakhulu ngoba hayi baphakamile sibili ngobuningi babo umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu. Njalo indinkimba yendaba iyona le ukukhangana nento lesidakamizwa kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha kabakwanise ukuzisebenzela kabasidingele imisebenzi ezandle ukuzenzela bebe ngabantu abakwanisa ukudinga imali yokwanisa ukuthi benjani beziphilise.
Siyezwa njalo ukuthi ubungomunye wabaqoqi balo umhlangano ubuhambe njengoba kuyini elikhangelele ukukwenza ukugcizelela kumbe ukufeza zonke izinqumo ezithethwe.
Ngingomunye walabo ababekhona ku-Youth League ZANU-PF. So ngesikhiwa sithiwa khona ngama-retired. Singama-retired youth njalo sithi futhi njalo esifuze sibonise abanawethu laba abakhulayo. Ikakhulu phela these days kulalaba abakuthiwa ngama-2K. Bayafuna i-guidance from us as senior youth to guide them. Babonise ukuthi lathi ngesikhathi sikhona sasebenza njani. Nginje mina sengikhulile. I am now 43. Kulabantwana esa umuntu nami my first born. She will be turning 19 kathesi. Ungomunye wabontanga abafuze bebone. Yebo ngesindebele bathi indlela ibuzwa kwabaphambili. I think la uvumelana lami. So sifuze sibonise ke abantwana abontanga abasakhulayo ukuthi ngempela indlela ibuzwa kwabaphambili. So as civil servants also we have to support the noble cause. Eka mongameli ukuthi layo uthi ahashi izidakamizwa bakithi ebantwaneni. Abantwana kabazigcine, abantwana kabazigcine bekhule kahle ngoba phela bathike ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. So sikhangele ukuthi abantwana ontanga abakhulayo yibe inkokheli zakusasa, yibe sikhangelele ukuthi beyakhe phela leli lizwe, yibe sibakhangelele ukuthi bathuthukise leli lizwe. Njalo into esifuze sibe yazi ukuthi ke uhulumeni okhona kathesi nguhulumende obunjwe yiZANU-PF. Mina ngomunye walabo abamsekelayo lo uhulumende oweZANU-PF.